Abalandela ezombusazwe bathi kumele amabandla aphikisayo adonse ndawonye ngesikhathi sokhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka 2023 nxa efuna ukuthi kususwe ibandla leZANU-PF embusweni. Bathi amabandla aphikisayo amaningi angeke asuse eleZANU-PF embusweni ewodwa, ngakho-ke kuqakathekile ukuba asebenze ndawonye. EMathibeleland kulenhlanganiso ebunjwayo ebizwa ngokuthi yi-Freedom Alliance efisa ukuba amabandla aphikisayo amanyane. Omunye wabamele inhlanganiso le, umnumzana Nhlanhla Moses Ncube, uthi inhlanganiso le ihlose ukumanyanisa amabandla aphikisayo, abehlanganiso ezizimeleyo labanye ukwenzela ukuba badonse ndawonye ngesikhathi sokhetho.
UZulu wakithi-ke wavumelana mhlaka 9 kusiya kumhlaka 14 emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthiwa yi-Phutheho Convention ukuthi asihlanganeni sonke. Lubumbano olungajwayelekanga ngoba lubumbano oluthi oluhlonipha umuntu olulethwa ngabantu, ukuthi-ke ayisiso sikhathi sokuthi kuza kwenziwa ama-political parties amatsha. Yikuthi wona lawa khona kawamanyane lezinye inhlanganiso loZulu, kwenziwe into eyodwa. So leke kuthi ukuthi isi yinkalakatha yomnakano wokuthi okuhlanganisa wonke umuntu wakithi.
Uthi okwamanje kukhanya amabandla aphikisayo efuna ukungena ezimele kukhetho oluzayo, okungenza ukuba kube nzima ukunqoba ibandla leZANU-PF.
Amabandla akhona okwalesi sikhathi awatshengisi elomvamvithi elomdlandla wokuthi angakhulula abantu bakithi. Njengoba kuyiwa ku-election ukhetho oluzayo, bachithekene bale, abanye bayakhamana bayadonsana babathelana inhlabathi emlonyeni, okutshengisa ukuthi vele kayikho into angayenza lawa amabandla ngaphandle kokuthi-ke abambane. UZulu wakithi-ke sithe nxa sixoxa wakhalela ukuthi ufuna ubambano kuphela, kukho okunye akufuna ukuthi makulo manyano kulobumbano, yikho uZulu-ke akufunayo khonokho.
Unkosazana Nokuthula Adonsi olandela ezombangazwe ezimele uthi kumele amanyane amabandla aphikisayo ukuze kususwe eleZANU-PF embusweni.
Kuright ukuthi ama-political parties ahlangane. Ama-political parties angahlangana bayenze i-gentleman's agreement ukuthi babe lama-terms and conditions. Into ababeyifuna, the first priority, ngeyokuthi bakhiphe iZANU. Then from there base bekwazi ukuthi iZANU nxa isiphumile sebehamba-ke ngendlela ade bevele bebuyele amaphathi nabo ngendlela ade kungama-structures angikhona. So it's the only, I think it's yinto e-right ukuthi sibili bayenze. Although i-MDC phela mbonani siwine about 5 times ama-elections, noma nje bengakwazi banikwa i-chance. So because of that ama numbers lawana ama-elections lawana they can be manipulated nxa ukuthi ama votes akhona echiyana kancane. So at least nxa ukuthi amaphathi wonke angahlangana abese siba against iZANU-PF, kwenza ukuthi ama numbers angkhona abengasakwaniseki ukuthi arigwe, vele babengasakwanisi ukuthi bawarike. So yinto eyenza ukuthi khona at least ngakuthiwa ama-parties ahlangana njalo inkokheli zama-parties wonke bangahlangana bona ngokwabo ngobuningi babo, umuntu lo muntu le strength sakhe. So bengahlanganisa konke ama-ideas abalawo bawafake phansi babe yimbumba. For instance i-MDC ingahlangana lemthwakazi, imthwakazi izatshela i-MDC ukuthi kumele ukuthi eMathibeleland ime njani.
Kuningi okufiswa ngabantu eZimbabwe, kodwa kukhanya engani amabandla aphikisayo afuna ukuzenzela santando ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.